lapho njoba naso kodwa nabantu abaningi akube ku informal sector ama base maningi ngokutsho kwabo lange plan yabo
abantu abakhitshayo ngokwazi kwami bayizi 200 and something
veni ama base terracotta 1100 so kusho ukuthi kuza sala enye indawo bese besaka ke bona labo abazojustile abakuwaiting list so kufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi abasoze beyeneli kodwa ngendlela esikwazi ngayo le ndlela esingama-association esithatha ngayo i-database abantu bethu bengakwana bengangena bekube sokusilela abantushwane nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo njalo abaningi bangikhona abanye yibo bona laba abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo so mbone ngathi kungavele kulungiswe bebisele vele kube sokubona-ke abaseleyo ukuthi banganani sizananzelela ukuthi inani lizaba lilutshwane ezi-expected because abaningi badinga lapho kuledlelo khona abathethu babefakwe lapho okungathi khona akula business njengako ezesali okungasahambiwe amajobu so yibo bona laba abagcina besuka abanye sesabaya kabengena phakathi etown so imuvu leyo hhayi yiyo sibile savumelana nayo i-local ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings ze-council sibonisana sibona ukuthi kuhamba njani
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle i-council njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngubani
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngubani so vele indlela yangkhona isikhansela ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabantu okutshenisenayo nge-transparent ukuthi kakula muntu ozagcina esala yedwa njalo futhi kumabhezi ona lawo kulamabhezi ama-frozen vegetable kube sokubuya amabhezi ama-odds and ends so vele nxa umuntu ubhalisile ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuthiyeneyo lalokhu isikhansela elakho ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo ngoba sinezindawo eziningi ezithiyeneyo for example sikakhayela esidolo kule ndawo eyamaflowers so nxa ubhalise egodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers it means vele xa usozungeni ngoba kula ndawo yokuthengisela ama-flowers so kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzungeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu i-chances vele kayisoze yasuthisa wonke umuntu even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi ngiphawulele icathe elincane kumbeni ngithini but esikukhangeleleyo kukhansele ukuthi inike at least bona labo babezele bekhona then kungasala ispace sokuphiwa-ke first come first serve ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi labantu kabahambe be-register dark more ukwenza ukuthi bephiwe izindawo bebe ku-waiting list kasoze kwenze yedwa sizakubuya thina njengoibulawayo working group ikhangelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo so akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhangele sonke sivumelane njengama-associations akhona.